uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo LCCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kugwalo olucubungula isimo samalungelo emhlabeni jikelele olwethulwe izolo ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe olwe US State Department luthe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu kugoqela ukubulawa amahlayana kwabantu abafana lelunga le-CCC umnumzana Thafumane Masaya, yena owagongodwa ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bezanu PF ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections. Lanamhla lokhu akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo yethule owayo umbiko namuhla icothoza uhulumende wezanu PF isithi wephule amalungelo kaZulu ngendlela esabisayo nyakenye. Uthi okudanisayo kakhulu ukuthi abahlukuluza abanye bemele uhulumende ababothwa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Swithan Chirohotsa.
Ithi mina umbiko lo uqondile ngokubona kwethu ngoba ukhetho olube khona mhla ka 23 August kwaba yikuthi abantu abaningi behluleka ukuvota ngoba amaphepha okuvota ama-ballot papers efika kuma-polling station yambama. Ukusebenzela imizizwane emlutshwane ukuthi ama-polling station avalwe ifithi ukuthi abantu abaningi kabasayenelisanga ukuvota. Nakhangela futhi kwaba lamaphepha ayephazamisa inhlelo zokhetho, amaphepha ayetshela abantu ukuthi ukhetho alisekho. Ngingakhangela ukuthi amaphepha lawo ayekhona amadolobho wonke fithi bani ukuthi umuntu esingamcabangela khonapho nguye uhulumende ngoba akuzange kube lokucubungula ukuthi ongabe wenza leyo lokho kuphazamisa ngubani. Uhulumende wahle wazithulela. Siyazi thina ukuthi nxa uhulumende ezithulela esikhathini esiningi kuyabe isithengisela kukhomba ukuthi uhulumende engabe elesandla kulokho. So khonokho sibona ukuthi imbiko ovela ku-Amnesty International ngithi sibona uqondile. Ukuba kwakhe khonaphana yena umnumzana uMnangagwa eyinhloko kahulumende, hhayi thina abanye siyakhonona ngoba asifikisekanga ukuthi ukhethelelwana kungabe lwaba yi-free and fair. Njalo kwaba lokufakazi ukusekela umqondo wethu ukuthi yona i-SADC yavela yakhuluma yathi hhayi ukhethelelo akuhambanga ngendlela.
Isimo samalungelo ungathi sinjani elizweni kathesi nxa siqathanisa lokwenzakale nyakenye lapho esibone khona kubulawa abasekeli be-TCC abafana lomfundisi uMasaya?
Ngibona ukuthi mangalisi nako lokhu kuqhubeka yena uMnangagwa esenguye osengusahoho kahulumente ngoba kwakuyinto esasivele sesiyazi sesiyibambile ukuthi laba bantu abalandela uhlangothi lwe-Lacoste balwenhliziyo embi njalo banakekeli izizalwane zeZimbabwe. So khonokho okwenzakalayo khonokho okukhulunywayo ukufa kukaBishop Masaya kwenzakale ngesikhathi uMnangagwa ebuswa, singakhayela i-Citizen Coalition for Change ithe isungulwa irali yabo yakuqala eKhwekhwe kwahle kwaswelakala omunye owahlaselwa abantu bezanu PF emhlanganweni we-Citizen Coalition for Change owawulindwe amapholisa. So khonokho okwenzakalayo ukuthi kutshengisa ukuthi akuzange kube lokushintsha kombuso imali yabathi i-Second Republic i-revision nje eyombusazo owawukhona ngesikhathi kaMgqaki. So laba abafaka lezo zinqumo ebefaka lezo lawo ma-reporti besithi uZulu uyahlukuluzwa ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlukuluzwa labo bantu baqondile sibili.
Umnumzana Swithan Chirohotsa lilunga lebandla eliphikisayo LCCC. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZanu PF umnumzana Malaki Nkomo.
kathi iAmerica vele ama-interest ayo ezimbabwe akuphi? Why iAmerica iye yodwa inama-interest yezimbabwe? Esingakutsho thina ukuthi i-America maybe kukhona ekufunayo ezimbabwe ngoba yona ayisiyo phela esingathi khona i-precept of the world ezinjengo-precept of other countries ezingakhanya ukuthi lokhu nalokhu nalokhu. Ngokwazi ukuthi angembali yethu vele akunanto enhle esingayithola thina kwabe-America, akunanto enhle engathuthukisa izimbabwe engavelela kwi-America ngaphandle kokuthi bona babe lokho bechothoza. Ikakhulu sesikhangela uhulumende wethu ezanupf, i-America vele kukhona ekufunayo umthifunani sokuzobala vele ukuthi bona bafuna ukuthi yabo umbuso uyajintsha yokuphela ingqondo abalayo. So thina lokho ukuthinga i-America ayibazikhulumela nje bazikhonkephela labo nje njengabantu, kodwa phina ilizwe lezimbabwe is a sovereign country, izimele njengelizwe. Uma kukhona akhona ama-international organization amazwe amaningi yo azakutsho lokhu i-America.
Ikhona inhlanganiso ezimeleyo Nkomo, i-Amnesty International, layo ithi amalungelo ayephulwa eZimbabwe. Kanti laye uhulumende weMelika upha imizekeliso yabantu esibabonileyo lathi bebotshwa labanye ababuleweyo abafana lo mfundisi Tafumane Masaya owe-CCC.
Andiyabona esingubakhona yi-paying the piper calls for the tune. Yabona okuyikubana nalo obhadala othi ayisidingi yotho ngendlela ayifunayo. Kuyafana ne-Amnesty International esikhuluma ngayo nale, so kusanga ukuthi yena ibhadalwa mbani ukuthi zisebenze yona izolo idlelela ngaphi. So iyaphiwa i-agenda to write i-agenda yangikhona iyona lena vele yokuthi khona it's anti-Zimbabwe, yikho thina esingakutho. So thina ama-organizations anjena nawo Amnesty International nama-organizations vele siwaziyo ukuthi khona asetshenziswa yiyo i-America nama-organizations e-America. Okhunywa yibo vekufana ukuthi ikhunywa i-America. So thina njengebandla bezampiefu vele akusogcisi konke lokho.
Ukubulawa kukaMasaya ngenkomo siyazi ukuthi ubulewe ngesikhathi sokhetho nyakenye, kodwa akekho osebotshiwe lanamuhla. Ayisizo zehlakalo ezinje yini ezingathi zenza abanye bathi amalungelo kawahlonitshwa kawalondolozwa eZimbabwe?
Ngibona ngani mina uma kuthekwenzakala isehlakalo isinjana bakhona abakhayela ngezomthetho, bakhona amapholisa ekhayela ukuthi yibo abenza ama-investigations, yibo ababopha umuntu uma kuthe kwaba lobufakazi. Ezinye izinto singazigijimisa siye lapha nalaphana, kanti-ke kungenzekala ukuthi singasingabhilisizakhe ebhizi nemapholiseni ngafumanisa ukuthi engenye vele into abayicubungulayo abayidingayo engenani lokuthi ibandla lezanupf kumbe abanye abantu bangangenela kukho, ngoba ukungenela into yezomthetho kuya kuhlupha ekusasa. So lobufakazi kunabantu abalobufakazi abahambe emapholiseni bakuveze sobala ukuthi umuntu wayenza into enje nangu na.
Lo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanupf, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esefilabhusi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.